Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 1 kuMbimbidi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo kuzaqhubeka namuhla.
Angiboni kusiya khatshana kuqakathekile ukubana inkulumelo ijuliswe, inoniswe, igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu, abama-churches labamabandla aphikisayo abagoqela o-NDC Alliance.
Ilitshe lesikhumbuzo sombhuqazwe we-Gugground i-Tombstone ngesilungu elafakwa eBalagwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu. Ibhetshu likaZulu itholakale idiliziwe izolo.
Ilanga selisiyatshona bangifonele sebengitshelaukuthi selikhitshiwe lidiliziwe. Ikanti emini ndlela sengitshela ukuthi kukhanya kulabantu amapholisa ngana kahlukumeza izakhamizi bezibuza ukuthi yizo ezanginika into zokuthwalela amanzi okuthi siyeyakha.
Lithiya indlebe sizaxoxa lomnumzana Njabulo Ngwenya obona ngenhlelo zobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukukhulumisana phakathi webandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo kuzaqhubeka lamuhla lapho amakomiti abunjwe ngamabandla lawa ensukwini ezedluleyo azahlangana ekhulumisana ngokuthi kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ukuze kulungisiswe umomo oselizweni. Inkulumo lezi ziqale kunyanga edluleyo ngemva kokunxuswa kwabakhokheli bamabandla aphikisayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele bakhulumisane badinge indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wenqaba okuphatheka kulezi nkulumo. Abaphakathi kwazo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe labanye abambalwa. Asebephume kuzo besithi ngamadlwane babalisa umkhokheli webandla le-Build Zimbabwe uMnumzana Noah Manyika lomnumzana Daniel Shumba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bona kuqakathekile ukuthi obaba laba babili befake ilizwe phambili. Yebo, kuqakathekile ukubana umongameli welizwe nomnumzana uChamisa behlangane ukuze bekhangelele ukuthi inkinga esilayo yomkonomi, inkinga esilayo kwezombusazwe kulungiswe. Kodwa kuxoxisana khona lokhu kungapheleli kibo kuphela. Kuxoxisana khona lokhu kumele kugoqele abamele ama-church, labamele ama-civil society ukwenzela ukuthi inkulumo le ingajuli kumbe ingajongi kuphela ukwabelana amandla kodwa ekulingiseni isimo somkonomi welizwe ukuze sikhande umbono omutsha njengamaZimbabwe okhangele ukubana sibe ngabantu abangcono, abantu abalemsebenzi, abantu abalezindlu, abalamanzi ahlanzekileyo, abalomhlabathi, abalimayo, abathola intuthuko, inhlalakahle, lokunye okuneyiningi esikuthola ku-constitution yaseZimbabwe. Kuqakathekile ukubona bekhulumisane kodwa njalo kungapheleli kibo. Inkulumo le kumele igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu labamabandla bama-church.
Lezi inkulumo eziphakathi kukaMnangagwa labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo ezingelazo inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu okhuluma ngazo, ubona zihamba njani zona?
Angiboni kusiya khatshana. Kuqakathekile ukubana inkulumo le ijuliswe inoniswe igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu inkulumo le kumbe ingxoxo le igoqele njalo abama churches igoqele labamabandla aphikisayo abagoqela o MDC Alliance ukuze ngasikhayela labo bayithola phela almost 50-45% siyakumele sikunandelele khona lokho ukubana labo bale support yabo ukuze izimbabwe iye phambili kumele sixoxisane labantu bonke abathiwa ngama Zimbabwe kungabi ngama-political party amalutshwana nje axoxisanayo ukuxoxisana lokho kuqakathekile kuzatshengisa ubukhokheli balabo abasiholayo kwezombusazwe xa bengafuni ukuxoxisana kebe kutshengisela ukuthi yizihwaba ezingakhangelanga abantu bezimbabwe ezingafihleli okuhle ebantwini basezimbabwe
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe njalo ehola inhlanganiso ye Habakkuk Trust esixoxelaye ekobulawayo. Ilitshe lesikhumbuzo sombhuqazwe weGugurawund iTombstone ngesilungu elafakwa eBalagwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu esigabeni seMathebeleland eBechuli kaZulu. Litholakale izolo litiliziwe. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wale inhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Imithi esilifakile ngolesine leziki ephelele mhla ka 21. Sahamba saliqedisa ukulakhela ngolesibili lona le iviki. So amalanga ona la amavili adlulileyo kunabantu oda behamba besiyalikhangela khona ngale so ngosuku lwanamhlanje ilanga selisiyatshona bangifonele sengitshela ukuthi selikhitshiwe lidiliziwe ikanti emini nje bebengitshela ukuthi kukhanya kulabantu amapholisa ngana kahle ahlukumeza izakhamizi bezibuza ukuthi yizo ezanginika into zokuthwalela amanzi okuthi siyeyakha
manje lithethe nyathelo bani kukhona yini eliza kwenza ngokudilizelwa ilitsheleni
Kuvile sizakwenza sizadinga enye imali siyelakhele elinye nokuthi sizakuyavula sizakuyenza i-police report bese sibhalela i-commission ye-National Peace and Reconciliation lo sivula i-police report lokubhalela i-National Peace and Reconciliation ngoba sibona ngani ukuganga okwenziweyo njalo siyakholela ukuthi ngabantu bakahulumeni indaba okwenzileyo ngoba sithe sizama ukulakhela ilitshe leli lokuhlala kuliswana thina labantu bakahulumende besala ukuthi silifake kungasizo zakhamizi izakhamizi zibezifuna ukuthi litshe libe khona kodwa laba abokuza abasebenzela khona phana yibodwa bengafuni ukuthi litshe lifakwe
kuyini okwenzela khetha indawo yonaliyane elifake khona
indawo lana esifake khona saxoxisana lezakhamizi zosavumela ukuthi singafaka khona phaa ngoba indawo leyana yikho okwafela abantu abaningi indawo okugcine khona abantu abaningi kwabantu abafela khona yikho abantu abahlukuluzwa khona so bekufanele ukuthi litshe libe khona phana ngoba lohulumende usuke waganga wathatha indawo yesikhumbuzo sokuthi lapha yikho kwenzakala into yokuganga wasefuna ukuthi evale icala lombhuqazwe wathi sisiba yi-Rose Acre so bekuqakathekile ukuthi sibakhumbuze ukuthi hayi indawo leyi kayisiyo ndawo ye-Rose Acre kodwa yindawo lapho kwalahlekela khona abantu ngoba bengixoxa nje lezakhamizi ezinye umama oloyise owalahlekayo esithi kwathi komunye umnyaka kulungiselele i-Rose Acre bata becente udade siyokwampa wezinyembezi zakhe zisehle so kulekho kulesikhumbuzo ebantwini abaferwa izihlobo abalahlekelwa ngabazali uma beshiya kuyona lani indawo and uhulumende uzama ukubafostela njengoba ayekwenza kudala utantu begide phezu kwamangcwaba kathesi uzama ukubafostela ukuthi bekhohlwe becine besithi indawo leyana yi-Rose Acre ikanti asitsho i-Rose Acre yindawo okwalahlekela abantu ababengalacala
manje nxa sikhangele yona indawo yonaleyi elikade lifake khona ilitshe leli ngumuzi yini ungasichasisela nje ukuthi yindawo enjani ukuze liyikhethe kahle kahle siyabona ukuthi uyatsho ukuthi iyakhumbuza abantu kodwa yindawo enjani
indawo lana nje iliganga kwakunenkamba vele ungafika kwamfana ezakhamizini vele bale kutshela uma zisiya kwakuyona le ndawo bathi bayenkambeni kwakunenkamba yamasotsha so ukuthetha ukuqalisa umbhuqazo yikho kwathathwa yatshintsha inkambalana kwakungazo ngani i-concentration camp lapho abantu abasebegcine khona behlukunyezwa khonapho so indawo nje kuliganganyana kusendaweni nje sesesiganyeni nje kulezintaba kuphathwe zintaba indawo eseliganga imizi nje ibucwazanyana
manje alilahlekelwanga imali yini ngokudilizwa kwelitsheleni
imali lahlekile baba ngoba ungakhazela uhambo lokuthi vele ilitshe lize ligcine linile olahleke imali eziningi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo sithe sisakha laba ama-CIO asifika asichithisa isamende kathesi babuye bakwatula nje impicture bengikhangele bakwatule izitina ilitshe balithatha izitina zathengwa ilitshe lalithengiwe ilebhi ibekuyimali so imali iningi elahlekeleyo kodwa kithi akuqakathekanga manje okuqakathekileyo ukuthi ilitshe kufuze lime libe isibonelo sokuthi kulesehlakalo esenzakalayo kulumango akudinge ukuthi sikuvale ngenye yendlela zokuthi sidaleni ukukhumisana umlotha
kahle kahle indawo yonale ithiwa yini
indawo yeBhalagwe indawo yeBhalagwe besingabantu vele sithi sizaqala eBhalagwe kungani siqala eBhalagwe iBhalagwe iphethe ithambo labantu abathiyeneyo the whole of Matabeleland in Zimbabwe abafayo ngesikhathi lesiya bahamba bajikela so akusibo bantu bakuyona la district kuphela but the entire Matabeleland and Midlands ilabantu abaphoselwa kuona lwani mango so yikho sesiqalela kwamba sisuka kwambana bese sizangena kwamanye ama-district la kuthi sibone ukuthini siyadinga amasenti sifake kwamanye kuvikezwayo besizama ukulungiselela ukuthi ngabe siya elupane but njengoba sebedilizele leyana sokuza ukuthi sibuyele futhi siqale sicabange ukuthini siyenza njani
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kanye lobona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube bahlangene lesiphathamandla somanyano we-United Nations umnumzana Bishop Parajulu Izolo eHarare ngomkhankaso wokudingela eleZimbabwe imali engamadola ayi-$234 million awokudingela abantu elizweni ukudla uzahlangana lenhlanganiso ezizimeleyo labanye namuhla abadlali beqembu le-Highlanders baqhubeke ngokukhalala umsebenzi osokubangele ukuthi benqabe ukulolonga ubuciko babo bokudlala okwelanga lesithathu besithi abasoze bekwenze lokho bengakabhadalwa iholo labo bathi akusoqiniso ukuthi okuthiwa umqondisi weBhoso uNhlanhla Dube ukuthi baphiwe isikhathi sokuphumula njalo bagcizelela ukuthi ngempela bakhalele umsebenzi ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni
ngithona njani abalaleli beStudio 7 ngobhudasi lokhulumayo kodwa ilizwe lidale botileyangisa ngali yakuthi iBotswana ifuna ukubanika imali iBotswana ibuyikuphike khona kuphambo kwabo bona babevele bekuthethe ngapho ukuthi bazaphiwa imali base bevula imilomo besithi bazakudla i-$600 million levele eBotswana sibongile izwe leBotswana ngokusinika imithi yezibhedlele babonile ukuthi banganika abantu laba kuyimali bazayidla bengathenganga leyo mithi siyangise kakhulu bakithi ezano kwayifunda ukuba seqinisweni ngoba lokuthi bethi baphiwa imali bazibeqamba amanga kulancedo lokho kaba yenze kube ilizwe lilunge bengajoni befuna ukudla izimali bethemba amanye amazwe kaba yenze ukuthi imali bekhona elizweni bedle yabo atsho kumelela ukuqamba amanga ukuthi yesi zaphiwa izimali ngozibani siphiwa izimali ngozibani
Katesi siyasebenza sibenzela mahara kunyweza imali esingasebenziyo sithwele nzima vele lapho uthi senzeni sichiye le msebenzi ngoba into zithole etawuni asathengeki. Yebo linjani bantu be-Studio 7 siyadubeka eZimbabwe mina ngisuka eKhezi isigabeni semthowane. Amadamu sayagqibeleka government yangkhona sibona uncedo lwayo umsebenzi nxa sebefuna ukuvotela sebekhona bebuya kithi besincenga ukuthi sizobavotela so kathi sesibananzela sisabavoteli bazavotelwa ngabadala thina abafana abancane sisabavoteli ngoba la sesinceda ngayo bazavotelwa yibo abadala bona laba babe besabayo thina sayethuselwa kathesi bayethusele bona abadala mina ngumehlo idube ngiyabonga ukukhuluma ku-Studio 7 ongabe lenkani ngami uzambona lami ngiyena lo lenkani.
Hayi salibonani basakazi be-Studio 7, mina ngu-Vincent Dlamini suka esigabeni sasenkaye ngale okwamanje ngiseBotswana ekho lapho engihlala khona. Hayi ngithanda ukukhulumisana labantu bakithi ukuthi hayi sikhala sindawonye bantu bakithi. Siyabona ubunzima libhekane labo lathi sibhekane labo ukugcina abazali labafowethu khona ngapho ekhaya eZimbabwe. Kodwa sikhala sithi hayi uNkulunkulu ukhangele konke. Kuthiwa khona akuqhilela zikhota emhlane. UNkulunkulu one day is one day. Kuzalunga wonke kuhlupheka kwethu lokukhala kwethu kuza kuba yintokozo kithi. Ukuthokoza lokujabula lokukuloloda kwabo abakwenzayo.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 labalaleli. Okhulumayo uMandlovu baseTsholutsho. Udubo lolu bathu soluqalile njalo lwe-petrol. Kanti ngomna babo mnangagwa ubethe yena konke kuhamba kahle. I-petrol igcwele ezitorumu. Wafaka la mazubuko la wasenyamalele kwamanzolwandle sesingasawaboniyo. Sekuyenze njani futhi siye ngapi petrol? Sokuqala futhi amakhiwa abantu sesiqala ukudubeka njalo. Kambe i-government yethu nalempelezani. Abantu laba badala bangaka mpela mabezaphila ngamanga sibili bephile ngamanga ngamanga bebadala kangaka. Nangu lo minister kumbe kuthiwa uziyana ziyana kumbe kuthiwa uziyambi ziyambi ukhona le mhlanganeni we-UN le uthi yonke into i-right umkhono mu-right eZimbabwe. Kodwa iPetro uthi ukuthi labo bantu siphila labo sibili khona la elizweni lakithi leZimbabwe banaba abantu silabo yini eZimbabwe. Ngoba lo mnangagwa la engamuzwa ku-interview la wayi-interviewa khona ekhona le endaweni zakhe ethi yena kakula bantu ababulawayo abantu kababele proof. Shungaya mgebhu ubhrulu wakho edutshuliwe uyethwala uziye laye kumbe uya ngaphi khona ngale state house uthi nangu udutshuliwe. Sefuna ukwenza futhi nalani indaba yakhe yakudala ababesincitha ama-death certificate abafowethu ababebulawe ngamasotsha. Kanti ubaba lunjani kumbe ikukhula kumbe banjani banjani kodwa laba bantu bantu sadubeka sadubeka bathi petroli kayibonwa isiphelile futhi amazubuko awasekho kade cotsha abamathekisi ethi babize imali eningi bazaye kanjani kubiza imali ipetroli ingabona. Hayi bantu hawu bakithi hawu sakhala abantu bantu beZimbabwe lo nkulunkulu akasasizwa. Siyathandaza siyazila ukudla akasasizwa lo Jehova sidubeka nje 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 ngabantu abafiwu abezani PF. Hayi asazi bakithi kwazi kwaba buhlungu ukuphila bathi kuba umZimbabweni kwaba buhlungu angazi ukuthi singenza njani ukuze lolu dube esikhangelane lalo luphele. Abantu ke bebeleqiniso labo amaminista ayeke phile elizweni laseZimbabwe beke behamba-hambe bebona udubo olusebantwini bengakhulumi ukukhuluma kwezindlu zabo lezi ezilamaglasi aphezulu behlezi kamnandi belamafeni. Thina izulu kalikho liyatshisa ilanga akulanto ekhona kodwa bona bathi konke kuhamba kahle. Ngoba ngambona umuntu omdala mpela ocabangayo engaye emazweni khona le ethi abantu hhayi bakwazi ukuthi abantu bafa Ayi kukodwa uthema sesemaninzi kale ethi bashambureyi libatshaye sizabadinga. Wazwa ngaphi ka? Wakwezwa ngaphi ilizwe? Ilizwe mpela libopha umuntu osebenzela i-human rights. Hayi leli lizwe leli. Hayi sizake sibone nakamehla phahla umbombo ukuthi sizophetha ngani lapha konakele eZimbabwe la sisegehena.
Nabonga abalaleli beStudio 7 abazirekhodileyo basithumela imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze sizwe khonapha emsakazweni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imota ezimbili ebezithiwe ngamabhomba zidubukile eMogadishu eSomali zabulala abantu abalithumi lanhlanu abagwaqela umfundisi wesiMuslim i-imam, njalo kucatshangelwa ukuthi abahlamuki beqembu le-Al-Shabaab yibo ababangele lokhu. ELeSudan selibophe abantu abayisitshiyagalombili abakade betshengisela behola uhulumende walelo lizwe ngaphansi komthetho omutsha kamongameli Omar al-Bashir ongasavumeli ukutshengisela. Asizweni ingxoxo esiqhubela umnumzana Njabulo Ngwenya obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party esiqale ngokumbuza ngenhlelo zaleli bandla.
Ngapha ebandleni lethu lemthwakazi Republic Party izinhlelo ziyaqhubeka dadewethu, siyasebenza okumangalisayo, asila sikhathi sokuphumula, sivizwa yonke indawo njengoba sasichilo nje sikhulumile ngemva kwama elections ukuthi hayi thina silandanga election. Esikulandileyo ukuthi sizoqondisa imiqondo yabantu bangaphili besemangeni lawa akade beloko bafunzwa kusukela ngo-1980 kuzokuzofika manje. Abantu bayasibiza yonke indawo, okwamanje nje sibhizi ngodaba lwamabhasi, sikhulumisana lezakhamizi ukuthi amabhasi la kahulumende abizwa ngokuthi nguzupho kodwa engasozupho aphume lapha kobulawayo azosidilizela ubulawayo wethu. Uzananzelela ukuthi amabhasi agcwele lapha kobulawayo ngamabhasi avelela eHarare, lokho sikubona njengokuqhubeka kohlelo lukahulumende lwe-grand plan yakha ibhala ngo-1979 lokuthi abantu bangapha kobulawayo bacindezelwe bangakwazi ukuphumelela, ngoba isizathu sokuthi kuphakanyiswa abanye abantu kodwa kucindezelwa abanye abantu asikwazi ukuthi ludaba oluvelela ngapi lolo, njalo ludaba oluhlose ukuzolungisani. Umtshovale echova kobulawayo ngeyabantu bakithi, njalo yabuya lapha ukuzo thuthukisa lokho esingathi yi-black empowerment yabantu bakithi. Kukanti yithi okumele ukuthi ngabe silamandla okukontrola limtshova, ngoba ngeyethu nxa isiphumile emagumeni abanikazi singena emgwaqweni isingeyethu. Ngakho ke siyaqhuquzela dadewethu, sibhizi simatasa, siyabhoda yonke indawo sizama ukufundisa abantu bakithi ukuthi babone ukuthi lawa mabhasi kawazanga ukuzobathuthukisa ngoba kuzobanceda, kodwa nje yi-political program yezanu PF ebuye ukuzobulala i-business kobulawayo. Kunengi ke sikwenzayo, zinengi izinto, njengoba I think liyezwa lapha ezinyuzini ukuthi abantu bakithi badilizelwa imizi, bathathelwa i-land yabo ikakhulu emhlubulweni we-Filabusi ngapha. Kukhanya kulokuganga okumangalisayo ku-Ministry of Lands asunikwanga ngumhlaba wethu esawulwelayo omkhulu labo khokho bethu balilwela leli lizwe, kodwa abantu bakithi namhlanje bayasuswa emhlabeni abahlezi kiwo. Nxa besuswa kuzobuya abantu abavelela komunye umhlubulo welizwe babuye bazothatha i-land yethu khonapha eMathebeleland. So siphezu kwalo lolo hlelo sisakhulumisana lezinduna.
Njengesiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lakho, ungathini ngohulumende kulesi sigaba?
Siyabonga dadewethu sithandekile. I-policy kahulumende esingathi i-foreign policy yavele yaqala ngamanga ngo 1980 beganga lama British betshela umhlaba amanga ngezinto ezazisenzakala kuleli lizwe. Akanayo foreign policy, indlela yakadila layo lamanye amazwe ngiyokungathembeki, ngiyokubatshela information engamanga, ngiyokuba khohlisa ngaso sonke isikhathi.
Ukuthoniswa njalo kwahlulelwa ababotshwayo ngemva kokutshengisela. Njalo uhulumende uthi inani liphezulu kobulawayo nxa liqathaniswa lezinye izigaba zelizwe.
Nje sike sangena lapho ekuhlaleni sikhuluma labantu, ikakhulu laba abantu abatshaywayo ngamasotsha lamapholisa. Abakukhulumayo ukuthi laba abantu ababebatshaya laba babekhanya bengayisibo bantu abalande ukuzolungisa, ngoba banengi abantu abatshaywa betshayela ukuthi kanti wena wekelelani kulutha abanye abantu belutha. So kuyabonakala ukuthi kulesandla semfene lapha kukhona okwakusenziwa ehlelweni likahulumende lo ongathembekanga emalokishini. Abantu bathi babengabazi laba abantu ababeyiba babehamba phambili begqugquzela ukulutha lokubhidlizwa kwama-buildings lamavinkili akobulawayo. Ngakho lolu hlelo silesiqiniseko sokuthi hayi lwalungayisilo hlelo lwabantu bakobulawayo, kwakuluhlelo nje lwebandla lena leli leZANU-PF.
Lo mnumzana Njabulo Ngwenya ubona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo. Ngesikhangeleke ezivela eMelika, umkhokheli weNorth Korea uKim Jong-un uthi ulakho ukuthi eyekele ukulolonga izikhali zama-nuclear weapons lanxa kungakabi lesivumelwano esiqinileyo kulokho. Lokho kulandela umhlangano wakhe lomongameli Donald Trump izolo. Umongameli Trump lomnumzana Kim bathi bazavula iofisi kweleNorth Korea, njalo bathi umhlangano wabo ongowesibili obuseVietnam uphumelele.
Now here comes musical news called the Baba Saloon. And I'm a Gemini and I was born in June. You know? Wow! And we get. Yay! We said we come and we say, let's go, man. Come and we say, let's go, man. And let me tell you a story.
Yeboke kulabo abathanda umdumo wamakhosi oyirege umculo kaMikey Dread esithi Baba Saloon. Silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni wenu weStudio 7 eWashington DC. singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukukhulumisana phakathi kwezanu PF lamabandla aphikisayo kuzaqhubeka namuhla. Ilitshe lesikhumbuzo sombhoqazo weGugground iTombstone elafakwa ibhalagwe inhlanganiso yebhethu likaZulu litholakale lidiliziwe izolo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.